Lokho okuphume namuhla hayi kuyethusa kakhulu ukuthi eZimbabwe kushona abantu abamajumi amathathu labantu abane ngelanga elilodwa bebulawa libhubhane leli ele-COVID-19. Hayi kuyethusa lokhu, akuzake kwenzakale, kuyaqalisa njalo. Lokhu yikuthi kutshengisela ukuthi hayi umkhuhlane lo sufikile lapha eZimbabwe ukuzobulala abantu abaningi. Khonokho kade sakhuluma ngakho, sixwayisa abantu, usuqalile ukubulala abantu abaningi.
Kuyini ongakuxwayisa abantu, dokotela?
Umahlabe Zulu liyaxwayiswa njalo, njengoba besilixwayisa umnyaka wonke suzuphela, ukuthi ibhubhane leli elegcikwane le-COVID-19 selikhona lapha, lingene kakhulu ngesikhathi senalesi kudlalwa ikhisimusi le-New Year, labantu bevela bevakatsha bengene elizweni. Sokukubi kakhulu leli igcikwane selibamba masinyane, ligulisa umuntu masinyane, limshonise phansi. Yikho ngiyalixwayisa kakhulu Mahlabe Zulu, ngilincenga njalo, ngilicela ukuthi sesisengozini xa lingasayenzi lokhu esikutshoyo ukuthi ligqoke amamaski, livale imlomo namakhala, lingakhulumi lomuntu okhiphe ikhala ngaphandle, lingasondelani phakathi komuntu, eduze komuntu ukuthi aliphefumulele, lingayenzi isiminyeminye lesebesivele siyenzakala, lingaqali njalo ukwenza izinto kumbe amaphathi kumema wenza ama-church ngesikhathi lesi se-lockdown. Lilandele khonokho okukhulunywayo, i-lockdown lihlale phansi ezindlini zenu. Liyaxwayisa kakhulu Mahlabe Zulu, ligeze izandla, lisanitize khonokho okukhulunywayo. Licatshe Mahlabe Zulu, licatshe. Umkhuhlane nxa usedlulile sizalitshela ukuthi selingaphuma manje lenze khonokho. Kodwa le inyanga ebekiweyo kuthiwa ngeye-lockdown, siyalicela ukuthi lilalele, ngoba umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi kakhulu.